sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, idale le-High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso kucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima, kodwa abanye bathi kubuvili bananjalo phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza isicelo sikankosazana Mary Mubayiwa esokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla ukuze amacala akhe athoniswe evela ngekhaya. Umubayiwa ngumkakhe kamsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga, njalo ubotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuzama ukubulala umyeni wakhe kanye lamanye awenkohlakalo. Ababili laba bakhanya sebesehlukana. Umubayiwa ube phambi kwenkundla kamantshi izolo, njalo udaba lwakhe ludluliselwe phambili kumhlaka 14 ngozibandlela. Kubika iphephandaba le-Herald. I-High Court iyo ezakutsho namuhla ukuthi uzaqhubeka evalelwe na eChikurubi Maximum Prison kumbe uzakhululwa. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba umnyaka ka-2019 namuhla ngoba lithi njalo lithi lizaphanga likhohlwe ngawo ngoba ubungumnyaka olukhuni ngenxa yokutshabalala komnotho, ukudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamagesi lamafutha ezimota elizweni. Umnyaka lo ubulendlala embi ehlasele abantu abaphose bafike kuzigidi eziyisishiyagalombili i-7.7 million abadinga ukudla ngokuphuthuma. Abanye bakhala ngokukhwela kwempadalo yabantwana besikolo besithi kabasoze bayenelise ukuhlawulela abantwana ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo. Lanxa uhulumende ehlezi esithi ulenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe, iningi lithi akulabubelo obuba khona, njalo lithi kubuvilibana phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ziningi izinto ezingathi zibe lidike ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga kungamadola something, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-90 cents kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udubo oluthe lwahlangana nabantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi ukukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemthova la ikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho esele engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amelele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa kucwa abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi. Imthovi yaligedezela ingelabantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elize njalo udubo olulokhu luqhubeka ngolwamagesi. Endaweni eziningi amagesi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuye ebusuku ngama-10:30 kusiya ku-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi udubo lwamanzi. Uzananzela kwidolobha elingakoBulawayo amanzi alensuku zokuthi abengekho. For instance, yabukuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolesibili ntambama. Ahamba ngolesithathu ekuseni ayebuya ngolesihlanu ntambama. songe zinye zendike zithi zikhona esikhanye ukuthi uzathi ke uvulela lomnya kolandelayo oka 2020 udubo luzaba khona kakhulu udubo lweschool fee ngoba indawo eziningi zikhwezile ischool fees zikubo 400 ama government schools zikubo 500 ukuthi ke amaboarding akubo 4000 amanyatshana 6000 kusiyakhona
izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki
udubo lukhona vele sohlangana lezakhamizi ukuthi sikhuluma kathezi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenge izinto abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzeli impuphu general impuphu oyithole ezitolo engingabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama-10 kg le ama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona ikhona yabe uyayibona emgodweni ukuthi kathi iphuma njani bona bayebeyithetha ngamsozi bekwazi but uyahlangana ase beyithengisa phandle abantu ngama-70 bond ngama-80 bond cash kodwa bethithi bayithenge ngama-50 RTGS yeswayipa so basically vele udubo sebephakathi kwalabantu singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu ungananzela into yamagetsi yona leyi vele izaqhubeka isiya phambili ngoba kade sihlangane le-drought ngakuyukuthi imbangele yokuthi vele ungabi la magetsi ukuthi uzambeza into singathi ikaribha kayila manzi kutho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho ngoba kadesi vele izulu kalini i-drought isikhayelane layo so udubo lwamagetsi into ezaqhubeka okwesikhathi eside phinde sikhayele futhi udubo lwamanzi nxa vele izulu lokhu lingani njengakadesi njengoba kukhwamile la ukuthi ukuthi amanzi emadamu kawakho sizaba lodubo oludlula lo lwesilalo kathesi ngoba already sesikwi-water rationing so nxa kuzulu lingakananga kutho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiwa-rationing azakhwela maybe kuyaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought then uhlupho lwemchova ukudula kuzaqhubeka kudula njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate kutho ukuthi izabe lokhu ikhwela i-fuel every week ayelokhu iqansa every week iqansa okwezi-school fees kamkhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi kwenjalo le mali labo abasebenzayo abantu bayithole incane kakhulu asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo njengoba izikolo zikhwezile i-school fees nokudla lapho emashopu labantwana emabhoarding nakudla kuyakhwela kufuneka ukudla ngale ma-boarding school sikhala ukuthi udubo lolu luzaqhubeka unless mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo join imepirand i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo ngoba kwakhathesi abantu nakantu imali yethu babayikhangeli ngelihlo elihle
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi u-2019 obungumnyaka onzima kakhulu kunhlangothi zonke zempilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana uTimothy Ngwenya odabuka esilobela osekukudala esebenza eMzansi uthi ibe minengi imizamo yempumelelo kodwa impumela mpu.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu kimi. Zinengi iy'nkinga nama-challenges ebengibhekane nawo emsebenzini. Nginethemba nokuthi u-2020 uzoba ngcono kakhulu kunalo nyaka esiphuma kuwo.
Umnumzana Junior Ngwenya yena ovela eKhezi emaphisa laye uthi bekukomnyama ubambile.
Umnyaka ka-2019 hey ubunzima kakhulu ngoba isimo somnotho hayi besingasihle sibili izinto ziyakhwela ngapha ama permit la besilawo beswa renewa athi isikhathi futhi kanjalo ukuphuma nxa esephumile njalo aphuma sokulomnyaka owodwa ongasekho osudliwe isikhathi sithemba ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba ngcono thandazela futhi lokuthi izwe lakidlalo libe ngcono.
Umnumzana Jonathan Mbetso odabuka eBedbridge uthi bekukubi emsebenzini lasemakhaya.
Esikhathini esiningi izinto mazikhubuke emashopu siyabheka esibayeni ukuthi sibheke noma lingalithokazi noma ijongosi ukuthi uzongenisa liphi ulithengise. Kodwa kulo mnyaka i-drought nayo ibinzima ingenele kakhulu uthole ukuthi awusakhona ukungena nasesibayeni. So thola ukuthi ekuthengeleni ifuyo ukudla nabantu kube kunzima ngoba nazo inkomo zakhona ifuyo zakhona nazo zibe zingasathengiseki.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ngumnyaka ozakhunjulwa ngokuhlukumeza impilo zabaningi.
Abangane nomdeni zonke indawo wonke umuntu bezwakala ekhala kakhulu entweni eziphathelane nezimali abanye betholakala ukuthi balahlekelwe imisebenzi abaqhatshi bebesekhisa izinsuku zokusebenza into ezifana nalezo nje kubukeke ngathi umnyaka lo ubengathi unzinyana.
Kanti ke sekubhekwa ku 2020, umnumzana Dumisani Leya uthi ukulungisa inkinga zeZimbabwe yiso isombululo senhlupho ababhekana lazo emazweni.
Mina isifiso sami somnyaka ozayo 2020 ukuthi sibone njalo kuvuka ispirit seactivism esike sabalaliso ngesikhathi sabo 2005-2007 lapho ekade kuzwakala khona abantu abasediaspora ukuthi bayaphikisa njalo bayawusola bayawugxeka umbuso weZANU-PF olokubambile eZimbabwe sokuze kuyi 40 years.
Kanti ke imbongi ungangezwe uthi kungama iziphithiphithi zengxabano lokuhlukumezana e-Afrika jikelele, izimo zizaqala ukuba ngcono emazweni kukoqela leZimbabwe. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ingu-Benedict Nhlapho.
The sounds and colors of African soil. Why this animalistic behavior? Same as gender education. Scaring for scarce resources.
Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umasipala wakobulawayo semise inhlelo zakhe ezimqoka eziphathisa uZulu ezigoqela ukubuthwa kwezibi lokuhamba kwezimota ezithwala izigulane ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Lanxa kunjalo iphepha ndaba leHerald lona lithi akusela kusilela kwamafutha ezimota elizweni. Iphepha ndaba leli lithi indwendwe ebezibonakala emagalajini elizweni lonke jikelele kazisekho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani, salibonani basakaza abathandekayo kunye nabalaleli bonke boStudio 7 okhulumayo ngohloniphana umoyo uPNDS eGoli ngokuzalwa ephuma endaweni yaseNtebe eGwanda. Ngithi ngibulise zonke izihlobo zami, ngiqala eNtebe abantu bonke abakwaPhindi ngeke ngabaqamba ngamagama emawali nabo bonke nje umuntu ozazi engiwakwaPhindi ngiyambulisa. Ngiye lami ngiyabulisa nakhona le eLupane ebukhweni bami ngiyababulisa khona le siyabonga lapha.
Bonani ku Studio 7 mina igama lami ngu Adolf Shaba. Thanda ukufisela umndeni wami nomalume wami lapha enze okuzalwa khona umama ePlumtree lapha engikhulele khona koNdlovu. Ngafisela umnyaka omutsha ubuye kubazukulu bami abakobulawayo eLobhengula West laba ngithi umnyaka omuhle ka-2020. Phinde ngiye kithi lapha enze kithi lapha ezalwa khona eMberengwa kwaMatarusha lapho kunobaba. Ngimfisela umnyaka omutsha ka-2020 omuhle ogcwele izibusiso. Phinda ngithi umnyaka omutsha kumngane wami uJoseph Chuma okobulawayo engikhulelayo. Ngiyabonga.
Yebo, igama uChriston Mbesi. Thanda ukulingelela izihlobo nabangani zomnyaka kuphela. Abantu abangihlalanga nabo ikhisimo siyababulisa abakhona basemzansi, abanye baseqane abasemzansi basikhona yababulisa abasekubane nisekhezi thayi bahle kahle nabomosha fisela umnyaka olishukela 2020 akhulisa isihlobo labangane into zonke zehlukeneyo. Yabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle ka-2020. Ngiyethemba lezi zinto eZimbabwe zizobe sezingcono njengoba sifesiphila ngaphansi kokuhlupheka kolomnyaka. Ukudubeka kuze kwafika ngoKhisimusi abantu behlupheka. Mina ngiseJohannesburg, igama nginguRobson Mwale. Ngibulisa eNtumbane ubabami labazukulu bami bonke. Ngithi bebe lonyaka omutsha omuhle. Ngibulise lakhona apha eJohannesburg abafowethu nabo sisi bama balapha eJohannesburg. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be Studio 7. Hayi, siyaphila basakazi, mina uBhanda Moyo ebulilima West Plumtree komnyama esigabeni kwendolwani wathi makhulela wathi nani. Hayi, umnyaka ozayo kuzaba nzima mina ngendlela embona ngakhona ngoba hayi vele lo usiqede nzima sokuthi situzalunga siyabe singazi ukuthi situzalunga ngoba kwenze njani. Ye, ngoba akulazulu akulamali yindlala. Ye, hayi kunzima kakhulu umnyaka ozayo vele hamboni siqhuba kahle sibili kuzaba lokunzima. Kuzaba lokunzima kakhulu ngani izulu liyana abantu bebengathembele kulimeni inkomo zifile. Izulu kalikho akulajani lakathesi. So la mapolitiki akhona akazwakali. Baqinisa amakhanda nje abadala laba bathi siyalungisa lokhu siya. Yonke into isalungiswa. Yonke into from 2017 bathi bayalungisa. Namanje hayi madoda, hayi siyabonga. Yethu indedele abanye siyabonga. Hayi liziphathe kahle bakithi, sibekezeleni sisebenziseni imibono yokuthi singalikhulula njani lizwe.
Yebo yebo, mthwakazi omuhle, ngithanda ukubingelela igama lami ngiawuvese bingelela izihlobo zami zonke, ngiyabingelela bonke abantu Chris Gande wonke, ngiyabingelela umnyaka omutsha ngokubona kwami umehluko awukho ngoba yona iparty ekhona manje iyo yabe next year. So umehluko khona yabe uphuma kuphi ngoba yonke into akona nto etshintshileyo. I-government yabisebenza iye khona manje, so umtshintsho yabukhona asiwuboni nje.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo ngu-John Khumalo ngilana e-South Africa. Mina into engiyibonayo ngonyaka lo ozoqala, ngibona inhlupheko edlula le ekhona manje ngoba singena kulo nyaka ozayo kungena mvula. Okwamanje akuna mvula enayo and then amanzi awekho, and isikhathi sona lesi sikusona njengamanje isikhathi semvula. Uma ivula ingane manje kusho khona-ke ukuthi ayisayokuya ine futhi imvula, okuyengibona ukuthi lokho ikhona kuzoletha inhlupheko enkulu kakhulu ngoba ngaphandle kwamanzi akunakuphila. Amanzi awekho nje zonke indawo. And then futhi okunye engikubonayo ukuthi khona la e-South Africa la kuzoba nzima kakhulu ngoba nakho nje siyabona ukuthi bayacwila nabo njengayo iZimbabwe leya, akusenamsebenzi, abelungu abekho nabo bayahamba. Amapulazi lapha kunaka akasalinywa empty, lapho bekulinywa khona siyabona nje masihamba lana ukuthi hayi akusenalutho, akusenabelungu. Nalabo imbijana lesisele bayahlaselwa, babulawe, batshontshelwe izifuyo. Manje kusho khona-ke ukuthi kuzoba nzima kakhulu unyaka ozayo. Ngiyabonga, ngingamoshi isikhathi. Amen.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elithiye amabhomba adubuke abulala abantu abafika phose ikhulu eSomalia ngempelaviki. Uhulumende wakwele Botswana usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zimphathise emkhankasweni wakhe okuvimba ukuzingelwa kwenyamazana zendle ngaphandle komthetho. Isicelo lesi siza ngemva kokubulawa kwabobhejane abalitshumi lantathu kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. odinga ukuncintisa emele ibandla eliphikisayo elama-Democrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo, umnumzana Joe Biden, uthi ulakho ukukhetha umuntu olilunga lebandla elibusayo elama-Republicans ukuthi abe ngumsekeli wakhe. UBiden uveze lokhu izolo esemhlanganweni wokudinga usekelo esabelweni seNew Hampshire. Okwamanje umnumzana Biden uncintisana lamanye amalunga ebandla lama-Democrats agoqela umnumzana Bernie Sanders lonkosikazi Elizabeth Warren bedinga ukumela leli bandla kukhetho luka-2020 ngolwezi. Ozakhethwa phakathi kwabo nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans. Sibuze umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Mina the way ngibona ngakhona, I think uBiden uyapolitika nje la, ngoba kusho ukuthi ngezinye indlela uzama ukuthi reach out to ama-Republican ukuthi athole abantu abaningi ukuthi bamlandele, ngoba babembona elama-views angabandluliyo ama-Republicans. Kodwa ukuthi into engenzeka, well, angeke ngithi it's never, but angiboni ukuthi suke kwenzeka lokhu, ngoba i-politics ze-America zi-polarized kakhulu between ama-Republican nama-Democrats. So angiboni ukuthi angakwenza eqinisweni, but kuma-primary la kungamsiza ukuthi abonakale njengo-leader o-moderate.
Kodwa emizameni yakhe yokuhuga ama-Republicans lapha, soze aziphazamise yini azixotshele usekelo lwama-Democrats olwebandla lakhe? Ngoba maningi ama-Democrats angafuna ukuzwa kukhulunywa ngama-Republicans.
Yiko la ngitsho khona ukuthi yi-risky ozomele uyabe eyithatha. Kodwa kumele sikwazi ukuthi kulabaningi abangama-independents abaphakathi naphakathi kwama-democrats, and usually yibo okuthiwa ngama-swing voters. So I don't think ukuthi uBiden lapha ucabanga ku-short term la eduze for ama-primary within ibandla lakhe lama-democrats. I think ucabanga lana long term, mase kuyiwa ku-national vote ma kukuthi vele uyabe sekhethiwe, ngoba ngempela yena uzibona enguye vele ozokhethwa kuma-Democrats, ngoba I think ukhangela ama-polls atshengisa ukuthi hhayi ule-lead enkulu sibili ukuthi kuyathembisa ukuthi nguye ongakhethwa ukuthi amele ama-Democrats.
Wena ubona kusiba nguye yini okhethwayo?
Well, masisiya ngama-polls the way angakhona, kukhanya nguye sibili olidayo kuma-polls amaningi. Kodwa siyazi ukuthi ama-primary yiwona adecidayo ukuthi ekugcineni. Ngoba I think sabona even ngesikhathi sika-Obama, around isikhathi lesi kwakungakacaci ukuthi nguye ongalida, ngoba kwakulabanye ababephambi kwakhe kuma-polls. Kodwa kuthiwe mase kuyiwa kuma-primary waqala ukuthi athole abantu abaningi abamsekelayo. So okwamanje kubonakala ngathi nguye uBiden, kodwa hhayi angeke ngisho ukuthi sekudefinite ukuthi ngempela nguye ozokhethwa ngama-Democrats, kodwa kuyathembisa okwamanje esayidini la.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika.
Jerusalem, ikaya
Lingabali vukanjani kundawana zonke zelizwe Echolocho, Plumtree, Bulawayo, Kezi Harare, Gwanda, Nitswile, Buyane, Bidbridge Siyalibulisa, siyalibingelela, siyalithanda lonke Ngalo lusuku bakithi okulilanga lokuchina lika 2019 na Ubungumnyaka onzima mpela ebantwini abanengi sibethemba umnyaka ozayo uzakuba ngumnyaka olempumelelo kini lonke siyabona laba ku Facebook lapha ababukeleyo sithanda ukulibonga njalo kule kulobani kulopolite ukwakuba maphosa ubukele siyabonga Umusa Mazvuko tuena babankomo good morning and happy new year lami ngithi mnyaka omutsha Mazvuko uyaqhubeka uthi bese ngithi happy new year ku family ya kumathema yonke esenkayi kanye nabalaleli be VOA ngithi bangene kahle ku 2020 precious nyembezi masuku tuena amavuko msakazi Hayi sesithemba ukuthi 2020 uzoba ngcono provided abaholi bethu bezinuke amakhwapha besigogele ngokweqiniso Mandla Joshua Yoram utwena livuka njani msakazi wethu ngibuka live from South Africa Siyabonga Mandla uyaqhubeka uthi siyabonga ngomsebenzi omuhleli wenzayo Sibusiso Ndlovu indlovu enkulu Uthi wena linjani msakazi happy new year inzima impilo kwelakithi angazi abadedi ngani laba abasiphetheyo ngoba labo bayabona ukuthi bayehluleka bekiwe spanda uthi wena siyabonga msakazi sivuka live sise cholocho komsikana kunjani cholocho spanda Queensman amadongo tilivuka njani basakazi libe lomnyaka omuhle. Thandeni mqondisi Chibalo utwena uvuka njani Nkomo hayi ngiyavuka emlaleli. Nkosimazi utwena baba Nkomo amavuko ngosuku lokugcina ku 2019. Baba Nkomo mina inkulumo yami iqonde nta kubaba uGawule. Ngimzwe ekhuluma izolo baba Gawule sicela ukuthi uma wena udlile wasuta uyekele ukukhuluma into engasiqiniso nkululeko Nkusta uthi wena yiyo eyoku hlukanisa unyaka lentunga yebo kunjalo Thembani Jiani morning Nkomo ngibuka ngise homestead ematopo Master KG hamba nomcebo ngengoma emnandi besigqibela ke uhlelo lwalamhlanje ingoma ethi Jerusalem singake hlukani sikhangele bezihamba phambili Itale le High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ukucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima kodwa abanye bathe kubuvili bana njalo phambili Kwanelo kwamanje likhumbule zikhona izakusihlwa ngo half past 7 na mina Elania Stivaneni kusasa mhlaka 1 emnyakeni omutsha brand new olivalelisayo kwamanje nguntungameli Nkomo. Itshone kuhle.